Siyabonga Chris Lo Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesi 3 mhlaka 2 kuMpandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko lamhlanje ukhulumisane nomeli weBhilithane eZimbabwe yonkosikazi Catriona Lang emizameni yokulungisisa ubudlelwano bamazwe omabili.
Nxa sebesivalile amanzi sizawathatha ngaphi thina amanzi? Bengavula maybe i-payment plan yokuthi thina sibe sibhadala njani mbijana mbijana, kumbe sisayinelane loba yini esingayisayini ukuthi sithi hayi ngenyanga ngenyanga sabe sikhipha okungako kodwa amanzi bengavali.
Izakhamizi zeHarare zithukuthele ngesinqumo somthethwandaba weHigh Court esesivumele umanisipala waleli dolobho ukuthi avalele abantu amanzi abalezikwelede ezisukela kukhulu lamadola zisiya phezulu. Endabeni esiphathelane lokuphila kwabantu, ukubhidlika komnotho lokusilela komsebenzi wakulokhu kuqhela elizweni kubikwa sokubangela ukuthi iningi labantu beZimbabwe behlale bedinga indlela abangaziphilisa ngayo. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko lamuhla ukhulumisane lomeli weBhilithane eZimbabwe unkosikazi Catriona Lang emizameni yokulungisisa ubudlelwano bamazwe omabili obukhanya kulokufuthelana okuthize ngalezi nsuku. Umphoko uthi unkosikazi Lang uze emahofisini akhe ukutshengisa inhlonipho yelizwe lakhe kwele Zimbabwe, njalo inkulumo abazenzileyo kungasiyokho okumangalisayo phakathi kweziphathamandla zamazwe omabili njalo elobudlelwano obuhle.
Nothing more, nothing less. A normal status call which is done by...
Unkosikazi Catriona Lang, umeli weBhilithane eZimbabwe, uze emahofisini ami ukutshengisa inhlonipho yelizwe lakhe kwelethu. Njalo inkulumo abezenzileyo ayisonto emangalisayo. Yikukhulumisana nje kweziphathamandla zamazwe womabili alobudlelwano obuhle.
Izakhamizi zeHarare zithukuthele ngesinqumo somthethwandaba weHigh Court esesivumele umanisipala waleli dolobho ukuthi avalele abantu amanzi abalezikwelede ezisukela kukhulu lamadola zisiya phezulu. Izakhamizi zithi ukwehluleka kwazo ukuhlawula limithelo kubangelwa isimo somnotho ezithi zililungelo lokuthi bathole amanzi ahlanzekileyo ngaphansi kwesisekelo sombuso. Intathe zindaba yethu Mavis Kamause thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kukhalaza kwezakhamizi kuza ngemva kokuba umahluli weHigh Court uHappiness Joe elahle udaba lwazo ezilukhweze kuleli dale ngesiphangiphangi zidinga ukuba limise ukuvalwa kwamanzi ngoba zilezikwelede. Umnumzana Clive Chikafu waseMabvuku uthi lesi sinqumo asimjabulisi nithola kancane.
Ukuthi babuye ezindlini sebevala amanzi kumele bakhayele futhi indaba zama-special cases ukuthi kulezinye izindlu ezaye zilabantwana abancane labantu abadala sebegugile, and lokuthi engavula maybe i-payment plan yokuthi thina sibe sibhadala njani mbijana mbijana, kumbe sisayinelane loba yini esingayisayini ukuthi sithi hayi ngenyanga ngenyanga sabe sikhipha okungako kodwa amanzi bengavali.
Umnumzana Sindiso Mwale wasemzini we-Southley Park yena uthi kungumlando kahulumende ukuba atholise izizalwane zakhe amanzi ahlanzekileyo isikhathi sonke, hatshi lokho osekusenziwa.
Akusikuthi asibhadali vele, asila mali lathi singabantu sinje, asikhatshwanga, asila msebenzi, akula mali. Imali yonke siyitholayo kumele ukuthi sibone abantu bethu bayadla. Manje nxa yonke imali isisemanzini okunye-ke, so i-government layo kumele izame ukuthi iphathise ngama-minerals resources abalawo ukuncedisa ukuthi amanzi ahambe ebantwini.
Lesi sinqumo siza ngemva kokuba umphathi ntambo wezokuthuthukiswa kwezabelo lamadolobho uMnumzana Xavier Kasukwere etshengise ukusekela umbono wabomansipala wokuvalela abantu bonke amanzi abalezikwelede. Izakhamuzi zithi zesabela kuba sizobangela udubo lesi sinqumo esifana laleso esicine sibangela ukuxotshwa kwezisebenzi ngobunengi esethulwe lidale le-Supreme Court ngontulikazi. Umansipala yena uthi udaniswa yindlela uZulu aziphethe ngayo engazihluphi ukuhlawula imithelo yamanzi lalapho zike zesulwa phambilini kokhetho luka-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Endabeni eziphathelane lokuphila kwabantu, ukubhidlika komnotho lokusilela komsebenzi okulokhu kuqhela elizweni kubika sokubangele ukuthi iningi labantu beZimbabwe behlale bedinga indlela ezingabaphilisa nsuku zonke. Nanku le misebenzi ingatholakali, amankampani amaningi egumula izisebenzi ngobunengi. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UZulu sebanjwa ngamandla okudinga indlela ezehlukeneyo zokuziphilisa ukuze enelise ukunakekela imuli phakathi kommo omnotho osume ngamadolo. Unkosikazi Florence Khumalo ubumba izinto ezifana lezinyamazane kunye lenyoni ezijiyeneyo njengendlela yokuziphilisa, kodwa uthi ubhekana lodubo lokusilela kwabathenga lokho akulungisayo kulezi nsuku.
Hayi, abantu bathi into ezinilizinisayo izinto ezihle kakhulu. Kodwa ke abanye ukuthi ababesitaba kwanisa ukuthi bangathenga kufuna sizuze market ukuthi singasuze abantu abathengayo baphuma phandle.
Umnumzana Blessed Simba oyi-artist uthi ukusebenzisa izandla umuntu ezenzela ngenye yendlela engathuthukisa abantu kuleli. Uthi yena uyi-artist uphila kanje njalo esenelisa ukufundisa labafuna ukungena ku-art, ikakhulu esebenzelana lesikolo se-art eMbare. Ethi okumjabulisayo yikuba sokulabasakhulayo abatshengise ukuthuthuka kule msebenzi noma umumo unzima kanje.
People like Virginia Chiwota, people like Dimaya Kamtsengerere, people like Julius Mshabadope.
Umnumzana Chutani Moyo okhankasela ukuthuthukiswa kwabatsha befundiswa ukuziqakathekisa bona ngokwabo uthi sebhale inkondlo ezilemifanekiso ezibhekane labasakhulayo, kodwa uhlangana nodubo lokuba abantu bathi abenelisi ukuthenga ibhuku lakhe ngentengo alithengisa ngayo. Ethi khathesi selungisa izifundo ezingasebenziswa ngabatsha emtshineni yamakhompyutha, ziphathisa abantwana ukuba befunde kangcono ngendlela ezwisisekayo.
Ukuthi umntwana i kule voice recognition, ukuthi umntwana ngathi mu kuphume picture yenkomo, angathi me kuphume picture yembuzi, angathi mama kuphume picture kamama, and then kube kunjalo nxa iminyaka ikhula ukuyabela kwakukhula, even like nxa siyefunda ama-vowels lama-consonants kuya kunjalo ukuthi in the end vele iprimary.
Umnumzana Obert Dube uvukela ukulungisa amatafula okudlalela umdlalo wesnuka edolobheni. Uthi lokhu wagunyulwayo ngesikhathi se-ESAP uphila kanje, kodwa okwamanje akumhambeli ngendlela akukhangeleleyo.
Mina ngumuntu owathi umsebenzi ngo-1991 ngesikhathi se-ESAP. Okwakathi singenza umsebenzi wokulungisa ama-pool tables. But ama pool tables iproblem esuka sihlangela ukuthi abantu abakwanisi ukuwathenga, lati esiwalungisayo nje sika siswele abantu abangasifinance ukuthi siwalungise abe maningi, and sikwanisa ukuthengisela kwamanye amazwe inxa yokuthi vele siphila kanzima okwakathesi.
uthi bavame ukuthengisela abantu abalamabhawa, ama night club, ama hotel lezinye indawo zokuzilibazisa, kodwa ibhizimusi ngalezi nsuku uthi liphansi. Iningi labantu esikhulume nabo lithi likhangelela isikhathi lapho ukuzalungiseka khona umumo womkhathi kusungulwe le misebenzi khona beze kwenelisa ukunakekela imuli zabo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Selokhu sikudaba lunye, intatheli izindaba yethu Joseph Njanji uxoxe lezinye zezizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni lakoBulawayo edingisisa ukuthi baziphilisa njani.
Usitshengisiwe siwela intombazane eleminyaka elitshumi lathobamnembili 18. Uthe ngokwehluleka ukuphuma kuhle kwizifundo zikaform 4 nyakenye waqala ukwenza izifundo zefirst aid lenhlanganiso yeRed Cross, kodwa idlela evalweni ngoba lokhu kusayingxenye yezifundo zakhe. Akukacaci loba engaqeda ukufunda uzaqhatshwa na.
Ngiqede last year uform 4. Ekuqedeni kwami ngasengenza i-course ye-first aid. Khathesi nguma-attachment. Ama-attachment angikhona ayaphela mhlaka 19 September. Engakwazi ukuthi nxa ngiqeda ama-attachment bayangithatha kumbe njani.
Iningi labantu eZimbabwe kaliqatshwanga, njalo lalabo abaqatshiweyo kabahlalisekanga kulezi nsuku ngoba amankampani exotsha abantu kalula nje. Lesi simo sehlele uNompilo Gumede, yena othi esikolo akade efundisa khona bathe usephelelwe ngumsebenzi ngoba engafundelanga lo msebenzi.
Bengifundisa la eZimbabwe, ngifundise ngingalayo i-degree ye-teaching. Manje njengoba ngikhuluma nje kuthiwa nje sonke esinganama-degree ye-teaching siyaphelelwa imisebenzi. Angazi sizophephelaphi. I-degree enginalo ngele accounting. Kodwa bathi ngeke ngibe ngu-teacher nginaleli degree. Kumele ngibe ne-degree le-teaching.
UNompilo ufunde enyuvesi elizweni le-South Africa, ikanti omunye ufunde khona le uBongani Zoza. Uthi lakhona le isimo siyala sisiba nzima. Yikho kwele Zimbabwe kuzamele kube lobukhokheli obutsha ukuze kuvuleke amathuba emisebenzi.
Ngivakashile lapha kwelakithi kodwa sengihlale e-South Africa. Sesingasuka ngo-2008 elizweni lakithi sokupheta. Into yokuqala ukuthi ukuze izinto zilunge kumele kube noshintsho, ikakhulu umongameli nabalandeli bakhe ama-ministers.
Ngesikhathi ilizwe lingakamotshakali, ukufunda bekusenza umuntu ofundileyo ekhombe ngophakathi, kodwa uTrevor Sibanda uthi ofundileyo langafundanga sekufana nje kwele Zimbabwe.
Impilo yabe Zimbabwe isinzima kakhulu, especially nxa zikhayela thina abanye sahamba esikolo sayenza sibili safunda kwesikhathi eside, but okunzima ukuthi sithole umsebenzi. Siyabe silokhu sivuka njenje abantu abangafundanga, and laba abantu badose emsebenzini lale sebeqotshiwe, so sebejoyine thina, so kunzima ukuthi sithole imali. Ngombona ungcono ukuthi hayi thina silandela abayela thi siye phandle kwelizwe enxa siye eGoli, siye eBotswana, nxa uvuma siye ePhetsheya, ngoba lapho eZimbabwe vela usahlale.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe zikhalela ukuba ngabe ziyathola imisebenzi, kodwa uJafet Mtungwazi uthi ukuqhatshwa kusiyo mpendulo ngoba yena udonsa nzima loba nje eqhatshiwe.
Izinto azimanga kahle mfowethu, kunje ngiqatshiwe ngiyasebenza kodwa imali engiyitholayo ayikwani. Khumbula ukuthi kathi isikolo sesizavulwa, kufunakala ama-school fees, ngapha kufunakala imali yokuthi ngigcine abantwana endlini, kufunakala imali yokugada, and umkhono wethu lo awusavumi khonokho.
Akekho okwaziyo ukuba ikusasa elizwe leZimbabwe iminjani, kodwa izifiso zabantu abaningi zisekutheni aluba isimo somnotho siyathuthuka bethole imisebenzi. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
KuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court esivumela umasipala weHarare ukuthi avalele abantu amanzi nqabele zikwelede kuye. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wabalwisana lombuso wakwele Congo obizwa ngokuthi ngu-The Terminator ulandule amacala aweteswayo okuhlukuluza uZulu. UBosco Ntaganda ulandule leli cala ngelanga lakuqala lokumiswa kwakhe phambi komthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court eheka ele Russia libike ukuthi lizathi seliphendula ukuthi swa ele kwenziwe izijeziso zenotho ngele Melika kubangwa ludaba lwe Ukraine. Umphathi ntambo wezobudlelwano beRussia lamazwe omhlaba uthi uhulumende wakhe uzabona ukuthi uzathatha amanyathelo bani kwisikhatshana esifitshane esilandelayo. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni kwamanye amazwe lamhla sixoxa ngodubo lwalabo ababhubhela emazweni bengelamaphepha okuhlala kulawo mazwe ngokusemthethweni. Abakhangelane lokubuthwa kwabantu ababhubhayo kwele South Africa bathi bahlangana lodubo lolu sonke isikhathi okwenza ukuthi bagcine bethwala nzima ngokuthola amaphepha afunakalayo ukuthi bangcwatshwe ngemfanelo. Bathi kuyahlupha kakhulu nxa umuntu obhubhileyo ebulewe ngendlela esolisa izihlobo abangane lohulumende. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Amandla Sibiya, umqondisi welala kahle Funeral Services eGoli, othi kuningi okufunakalayo nxa umuntu obhubhileyo engelamaphepha okuhlala kwele South Africa.
Umuntu uma eseshonile lana eMzansi sihlangabezana neenkinga zokuthi abanye abantu bethu basuke ngale kwele Zimbabwe bengenamaphepha okuzalwa, engenasithupha, isitifiketi sokuzalwa noma i-passport. Ma engenazo lezo zinto siyazama ngamandla onke siye sakhulumisana ne-consular general ukuthi abasize abantu bakwazi ukufihlwa kubo. Sifuna kwenziwe incwadi esuka enduneni noma kusabhuku noma kumlisa, uphume incwadi ephuma esikolweni la afunda khona, bese kuba nencwadi ebhalwa ngumzali noma ngumfowabo noma ngumalume ozasibusha ukuthi ngimi umasikhulu bakhe kaSpanibani kuzelwe ngelanga elinje, basinikeze ama-date okuzalwa wakhe ayiwo wona street, ngobe from there siyokwenza isitifiketi sokufa. Ngemva kokwenza isitifiketi sokufa sithatha amaphepha lasiwasa kuhulumeni waseZimbabwe omelwe lana ngu-consular general, abe sethatha u-consular general akuse eHarare, asekusele eHarare noma afonele u-register general eHarare. U-register uyafika athathe le information ayiverifye kusystem ukuthi silaye yini umntwana wazalwa endaweni enjalo.
Wenziwani nxa sokunjalo-ke baba Spear?
Umake ukuthi yena akazange athole lutho total, akulahlanga lutho vele, akazange abe lutho. So ukuthi checkwa umzali wakhe, sinaye yini uyise ngu-Gilbert, sinaye yini undina ongusara, sebetholi no laba abantu bakhona ngabaphuma endaweni enje enjalo enje. Consular abasethumela ipoyisa eliseduzane, uma kuse elupane uthumela ipoyisa laselupane noma umuntu osebenza kokomsitheli oselupane ukuthi gijima uye emzini onje ufike ubone induna enje noma usabhuko onje. Uma befika lapha bam-interviewa, sawubona baba, yebo kunjani, umuntu okuthiwa ubani ukuphi? Hhayi uSpanibani useGoli umfana, hhayi kodwa umfana usekahlekile khona leGoli, ube ubulawa yini, hhayi ubegula noma hhayi udutshuliwe ogwaziwe noma bathi udle ipoyizeni. Basuka lapho babonga baphuma bayangakhaya ngakubo, bathola mhlawumbe abantu babuthende bayabuza kuthi kwenzakalani, bayachaza ukuthi hayi kanje kanje kanje. From there information there seyithatha lo uyibhala phansi uyibisela kurejista, urejista usekhipha incwadi yokuthi hayi lo muntu akabuye waseZimbabwe.
Lo mnumzana Amandla Sibiya, umqondisi welala kahle Funeral Services eGoli, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Obeyisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshime Ncube, umnumzana Joshua Mhambi, uthi usephumile kuleli bandla. Umhambi wethule umbiko lo lamuhla ngemva kwamazwi ethule libandla leli izolo lisithi umhambi sesuswe esikhundleni sakhe wakhethwa ukuba ngumabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Kodwa umhambi utshele Studio 7 ukuthi eqinisweni usuke kuleli ibandla mhlaka 18 ngenyanga edluleyo, lanxa nje umsekeli kamongameli walo ethule umbiko izolo esithi sephiwe isikhundla esitsha. Umhambi ubekhethwe ukuba isikhulumeli sebandla leli ngemva kokujiya isikhundla lesi ngumnumzana Nhlanhla Dube. Sibuze umhambi ukuthi ukususwa kwesikhundla sokuba isikhulumeli yikho okumenze waphuma kubandla na.
akusikho khonoko kuphamba ukuthi kwenziwe ukuthi ngithiwe indawo esebenza hayi isiso sasidala kunalokho mina ngiqiniso ngithiye mhlaka 18 August ngemuva kokukhangelisisa impilo yami nezinto ebezisenzakala so mina ngizacela umvumele ukuthi ngihambele isintu ukuthi hhayi ngithiwa kushiya kwakhiwe ngikholisile ngisebenze kuhle nomkhokhelo webandla namalungu ebandla kodwa kukhona okwami okuqondane nami okungasavumeli ukuthi ngiqhubeke ngisikhulumele sekuhaliso
belingasebenzi kuhle labakhokheli bebandla na
no besebenza kuhle kanawo kakhulu sekuhle
umnumzana Joshua Mhambi ngobe isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube kodwa osetshiyele isikhundla umnumzana Khura Wone Chiwayi nguye oseyisikhulumeli saleli bandla. Umongameli Mgabe lamuhla ufungise amalunga ekhomishini ekhangelane lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana i-Gender Commission ukuthi iqale umsebenzi. Amalunga ali commission agoqela umgcini sihlalo wayo unkosikazi Margaret Sangare Muka Hanana uNyebutsayi Nyangulu uSibongile Mawuye labanye. Abalwela amalungelo abesifazana bathi i-Gender Commission kumele isebenze gadalala kuqedwe udubo lokwendiswa kwabantwana lokunye wokuhlupha omama okugoqela imithetho yendlalifa. Umuntu ngamini inkomo Studio 7 uxoxela omunye wabalwela amalungelo abesifazana njalo elelunga ledale lephalamende ku-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube unkosikazi Priscilla Msi Hayirambi Moshonga ngalolu daba.
So sikhangelela ukuthi okokuqala yikukhangela yeli constitution babe sebekhangela ukuthi imithetho esilayo eyesabe silokhu esilawo emabhukwini ethu khathesi njengobana sesilo mthetho lo omutsha we-constitution bangalungisa njani ukuthi silungise kungazi ukuthi umthetho omkhulu lo ukhuluma okunye umthetho loko okuncane okumele kuthathe emthethweni omkhulu ukhulunywa okunye kuningi into zabomama zokuthi bangaselwa ngamadoda bayathathela izinto lazo ezingakakhangeli kwi-constitution kulezi sezinto ezimele zikhangele khathesi ukuthi imithetho yethu yona le kuhambelana njani lomthetho omkhulu.
Kuyini okumele kwenziwe kukomishini le ukubana itholakale iqhuba umsebenzi wayo ngemfanelo?
Kunezinto eziningi ezilokhu ezisenzakala khona phezulu. Abantu bayahamba ezindaweni bayagadama kwemathina, so imali nxa ifunakala siyazibona imali ziphuma lapha.
Unkosikazi Priscilla Msiyairambi Mushonga lilunga ledale lephalamende njalo eku-MDC ekhokhelwa umnumzana Weshme Ncube njalo elwela amalungelo abesifazana. Isiphathamandla seqembu lenguqu ele-Highlanders umnumzana Ndumiso Gumede uthi ikomiti emqoka ye-executive yaleli qembu ihlangene lamhla yavumelana ukuthi umqeqeshi weBhoso uBongani Mafu engaxotshwa kusahlolisiswa ezinye izizathu ezingabe zibangela ukunqotshwa kwaleli qembu okusokuyinhlala yenza okugoqela ukulwisana phakathi kwamalunga eHighlanders. UGumede osola intatheli izindaba isithi izo ezimemethekisa umbono wokuxotshwa kukaMafu. Wangezelela wathi baza kuba lomhlangano lintatheli izindaba kusasa. Asizweni imbono kaNumzana Peter Moyo yena olilunga leHighlander Supporters Club njalo eyi-life member yaleli qembu.
Iproblemu siyifaka kwi-executive le-board. Yibo abantu abane-problem. Sisiya kuma-elections. Abazali bathanda ukuthi khona sizigebhele umuntu esimfunayo. Bakwazi bona ukuthi khona bafuna ukuthi khona u-Ernest Sanda engangeni kuma-elections. Bazijulela until i-last minute. Yikho sebesitshela ukuthi khona lowo kangakotesi ama-elections. Right? UKayindu ngamxotsha kodwa engasuye oyehlulekayo. Ungakhangela itimu yabe idlala ibhora elimnandi okunye okumangalisayo. Okuthengisa ukuthi khona i-Highlanders City. Kodwa into ekhona yikuthi khona bona i-executive indlela abakhetha ngayo abantu i-wrong. Bona ukumaneja kwabo kwenza i-club u-wrong. Abanye bazenza ukuthi khona yibo i-Highlanders ukudlula abanye. Abantu bazazisisa ukuthi i-Highlanders ayiso club yomuntu, i-club yabantu. Kathesi uMafu sobe 9 games bazama ukuwachifana
elikuchazisayo kubangela njani ukunqotshwa kweqembu.
Uyabona into ekhona ukuthi khona abantu abayavekethiwe ukuthi bahlale eBelkind lapha, abanye labanye babe lamakhempu kufana nepolitics. Omunye uthi nxa umafe kota babe bengwa, umafe nxa ekota mina ngizozendlala ibhora elihle, omunye abe sabotage ngoba kuyakula makhempu, akula unity of purpose uclub. So into yayikhona ukuthi khona nxa bangachuze ucoach ukuthi khona ucoach lo kaabe nguye ucoach akazichuzela abantu afuna ukuthi khona asebenze nabo, akula lapho esiya khona ngaze wathole ucoach from the moon siyamhloko dliwa kuphela.
Umnumzana Peter Moyo lilunga le Highlanders Supporters Club kugatsha lweHarare njalo eyilife member yaleli qembu.
Njani zilukandaba mthwakazi omuhle. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lo mnumzana Angleston Sibanda ongunobhala wenhlanganiso ye Bulawayo Progressive Residents Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga.
Kuhamba njani ngokuqoqa lokho elikwenzayo ukutshengisela ngolwesihlanu?
Hayi, amalungiselelo ayaqhubekela phambili kuhle sibili. Lamapholisa basiphile ukuze bathe siqhubekele phambili, singazinjalo ngokwabo ukuthi bangagcina betshintsha, kodwa siqina-ke sikhulumisana nabo bathe siqhubekele phambili, sigqibazayo bekhona labo ukuthi sisekela abantu. Njalo sikhuluma kanje amazimota ze-road show ziyabhoda emalokitshini, bakhuthaza abantu and abantu kukhanya bazimisele ukuthi beze ngokuningi kulokhu kutshengise.
Yona injongo yokutshengisela lokhu ngeyani?
Silwisana lesinqumo esenziwa yiBulawayo City Council ngoDisemba 2013. Benza khona isinqumo sokuthi bazafakela abantu, bathengisela abantu abakoBulawayo amanzi nge-prepaid water meter system. Bavumelana-ke kulowo mhlangano ukuthi bazaqala e-Cowdery Park ngale okungela manzi khona ento ezinzini zesalamelimisi egarikayo, zizafakela abantu labana amanzi bese bebona ukuthi okuyinto kwakhona kuzasebenza kuhle yini. Emva kwalokho-ke bese beyokufakela uBulawayo. Inhlupho lwethu ngakho ngayona leyo prepaid meter, okwakuqala ngithanda ukuthi ngise ngitsho categorically clear ukuthi kasitsho ukuthi abantu bakoBulawayo bangabhadali amanzi. Baphiwa abantu kwa amanzi mahala, amanzi ayadula, ayapurifaya. So ke ngenxa lesizathu sithi abantu kababhadale amanzi, kodwa i-prepaid meter system izabangela ukuthi abantu bahlupheke, ngoba sikhuluma ngabantu abavele bengelayo yena leyo mali, abantu abaxotha imisebenzi, abantu amakhampani avaliweyo, abanye abaphika ngokuthengisa amatamatisi lama-discard yokudluliswa ngamapholisa. So kungafaka i-prepaid water meter system kuzakuthi ukuthi ongajusanga ongathenganga amanzi kasoze abe namanzi. Futhi kule argument lethe i-council bathi bona baza yenza ukuthi abantu bathola amanzi la 5,000 liters mahala. Kulohlupho lokuthi uyakuthi udila lomtshina ungasadili lomuntu. Umuntu lwana ongiyorana i-system kukhompyutha can manipulate it laloba i-system card. Sibona ukuthi zesa ichwezele yabantu ama-tariff. Abantu abaningi ababonanga ukuthi ama-tariffs akhwezele. Can you imagine kungaba ngamanzi ukuthi kungakanjani? Then kulezi izinto futhi esizikhangelayo ezinjengokuthi kuzagcina kuqhamuka imikhuhlane enjengamakholera ngoba abantu besehluleka ukuthenga lawo manzi.
Ukutshengisela khona lokhu libona ungani kuzaphathisana?
Angithi abantu abenze isinqumo laba ngama-politicians. Ama-politicians kawezwa unless aze abone inani labantu. Sibatshengisela kuthiwa yi-yellow card leyo esibavezela yona ukuthi sibatshele ukuthi ngabe qhubeka nosenza so sizabakhipha, ngoba laba abantu abo-councilor vele bavotelwe ngabantu, sabantu balamandla okubakhipha. Ikakhulu nibona abo-councilor esikhuluma ngabo ngabantu abathi abantu besitheka kanje babhalile i-proposal, babhala bacela kuminisi ukuthi bakhwezele uholo ngo-465%. Ngesendlela babese behola imali engale be-1,000 besenga inkomo ezele ingelalutho abantu abazihluphekelayo.
Hhayi, kuzwakala isikhathi so singasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hhayi, siyabonga abalaleli. Siyakinisa ukuthi wonke umuntu ofisayo ukuphatheka kulolu mkhankaso sihlanganenini esithi World Cup
ngolwesihlanu ngo-2030.
Hayi, lathi sibongile.
Siyabonga kakhulu.
Loke
siyabonga olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.